soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokwesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 1 kuLwezi 2022. Igama lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngesibindi kwabe yi-political prisoner ngoba isidwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayiyithelwa igeli kayicaci.
Ummeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail.
Ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama kuliqiniso of course esabe sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo.
Liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngamakhosikazi eMathebeleland South. Kwenziwe isikhumbuzo somfundisi omkhulu waveza umbhuqazwe weGukurahundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lolu daba luzaqhubeka luhluzwa yilinkantolo kusasa lapho uSikhala akhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole kucala lokuphehla udlakela abaletheswayo. Ababili laba sebelenyanga ezine bevalelwe ndawonye lamalunga lamanye amalunga e-CCC alichumi lane ngemva kokubotshwa kulandela udlalwe lenyathime. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kakhulu kubalaleli lakwezindabeni ukuthi isikhala nesilungu kuyilokho okuthiwa yi-political prisoner. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngusikhala kuwukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwangudlwangu obenzakele kusenzakala ezimpolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisiye enguye owabulalayo engayisiye njalo owayethathekileyo kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamudlwangudlwangu. Lokho ngesilingi kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isidwebo sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayiyithelwa ibeili kayicaci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki babambe uSikhala ngamandla bethende amandla abo lawo awezempolitiki. Ngoba phela namakhoti siyakwazi ukuthi amakhoti akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sisho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajizi kabaselankululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anika ibheyili nabanye bakhe. So ngaleyo ndlela-ke kuthukana ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenziwe ngempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-PF bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyachiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyachiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kati kungani inkundla eyomthethwandaba ingabuboni ukuthi lo umuntu One okwakuqala la na engaphiwa ibail kangeke abaleka ngoba yimember of parliament. Okwesibili la na engaphiwa ibail ngala sizathu sokuba abaleka ngoba icala lakhe lincane bavulana ngabantu. Okwesithathu la na engaphiwa ibail uzalandela lokho ngoba kathi okwakuqala ukubotshwa ezotshelwa ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bail kutho ukuthi akusakhanyelwa lokho. Kuyatshengisa ke ukuthi ke i-judiciary ke ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike i-bail ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena isikhala ngesikhiwa kuthiwa i-candidate for bail.
Umnumzana Abednego Bebe, lilunga levandla eliphikisayo le-CCC. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngabesifazana esabelweni seMathebeleland South. Uphenyo olwenziwe yiZimbabwe Vulnerability Assessment Committee luveza ukuba abesilisa abafika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.9% babika ukuba bakhahlanyezwa ngabachade labo. Kuthi inani labesifazane abathi bakhahlanyezwa ngabesilisa abachade labo lona liphansi. Ukukhahlanyezwa lokhu kugoqela ezemacansini lokutshaywa kwabesilisa ngabesifazane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba ikomiti le iveze njalo ukuthi abanye abesilisa bathethiswa kakhulu ngabachade labo. Ukukhahlanyezwa kwezemacansini kunjengokuthethiswa kwabesilisa okuthiwa abatshayi buzwela emacansini. Kubikwa ukuba kulo wesifazana owabiza enye indoda wayalayo emacansini phambi komkakhe esithi ngoba engamsuthisi kwezemacansini. Okunye njalo iphephandaba leli libika ukuba abesifazana babamba ngamandla abachade labo ukuba baye emacansini. Kungehlula lokhu wesifazana ugcina esithi umkakhe uthandana labesifazane abaningi. Lokhu kwenza kungabi lokuhlaliseka ezindlini. Kumbe abesilisa bagcine bebulala amakhosikazi abo. Ukuze sihlaziye loludaba, sixoxe lomnumzana Sipho ngeSipho Ndebele, owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum.
Ya, ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela ezinemethiyo njengabomama eliqiniso. Of course, esikade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo. Kathi khathesi iripoti le March South ebuye iqinisa okunye ukuthi nanobaba bahlukuluzwa kakhulu. But thina njengenhlanganiso esebenza nabobaba soke sibaphole obaba abahlukuluziweyo ababuya bezodingeka lokhu zemi-counseling bebuye bezodinga uncedo ukuthi bengancediswa njani sebehlukuluziwe. Ukuhlukuluza kwabo kuyabuya ngendlela eziningi. Okukhulu okuningi kakhulu ngokwe-emotional abuse lapho sifuna obaba abaningi bebuya bekhuluma ukuthi bayahlukuluzwa emotional nabantu abahlala nabo amakhosikazi abo kumbe nabanye abantu ababonke emakhaya. Njalo ungakhuluma ngazo zonke iy'ndlela zokuhlukuluza ihlanganisa i-economic abuse isizithalaphi kuhlanganisa ukuthaya umuntu ngingaba umthaya ngezandla kumthaya ngoba kuyini akutolisi umntuabe emthaya ngakho kuyatholakala nawo ubabe behlukuluziwe ngaze nabezo ilokhu iy'ndlela eziningi. So ukuthi obaba abahlukuluza obaba nabo bayahlukuluza only that abaningi bakhona abareporti ama-cases anjengawona lawo nxa bengahlukuluzwa bayaziphindela ngabakhulumi.
Lenzani lina njengenhlanganiso ukukhuthaza obaba ukubana nxa behlukuluzwa emzini ezindlini babuye labo bakhulume ngakho?
Lenhlelo eziningi esizenzayo ezincedisa ukuthi obaba bakwanise ukuphumela phandle bareporti ama-cases awe-abuse nxa be-abusiwe. Siyahamba kuma community zemakhaya ihlangana labo baba abasikhathi nabantu bonke ku-community sikhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwenziwayo. Njalo sibazisa ukuthi nxa usuhlukuluziwe kumele wenzeke, sibanika le ndawo lapho abangathola khona usizo. So siyahamba emakhaya siyokwenza okuthiwa ngama-awareness campaigns, siyaba khona futhi emarediyweni, sibe khona kuma-TV, sisebenzisa even le-social media, uWhatsApp, sifundisa abantu ngokuthi nxa uhlukuluziwe ukuthi ikuyini ukuhlukuluzwa.
xa ungahlukuluzwa kuyini okumele ukwenze njalo usize ulithola ngaphi. So yikho lapho esikhuluma khona ikabeni ngingasikhuluma sikhuluma sizama ukuthi obaba kuyibe kube yibo abadinga indlela zokungahlukuluzi ngoba i-statistics lapho esinaso all along ukuthi obaba ibahlukuluza kakhulu omama. So silama-programu amaningi atshiyeneyo ancedisa obaba kudinga indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakela ungaba nhlaya kumbe i-public. Njalo sikhuthaza nalabo obaba abahlukuluziweyo ukuthi ungahlukuluzwa ungathuli ungahlukuluzwa ungaziseli ngokuhlukuluza. Dinga enye indlela efanana nokuhamba uyodinga lapho ongabika khona uthole isizo lakuncedise ngeproblem le osuhlangane layo. So sinanzelele ukuthi khona lokhu kuhamba sikhulumisa nababa obaba sihamba nama-service provider atshiyeneyo kwesinye isikhathi bantho ukuthi amapholisa ungaripota yakuhleka siyahamba namapholisa asuthi endaweni njenalezo bakho abantu abakhulume khona khonalokho amapholisa i-specialized between friendly limit afika abachazisele ukuthi ma ungafika e-police station awusiki ukuthi ngu-reporter wechesi yakho e-charge office but uyafika uthi udinga u-officer we-victim friendly unit ye-VFU ile-VFU ye-victim friendly unit yiwo abasiza umuntu ngendlela abakhalethi asize ngayo xa ehlukuluziwe ngifuna ukubiza ukuthi i-gender-based violence.
Umbiko lo ukhuluma ngesigaba seMathebeleland South ungathi kwenzakala kwezinye zonke izigaba yini elizweni?
Ubuhlukuluzwa kuyenzakala zonke indawo zemizwe ubuhlukuluzwa nakukhona ngaba ngobaba abahlukuluzwayo ngaba ngomama abahlukuluzwayo zonke indawo futhi ama-cases akhona ahamba esiya reporter ayenzakalayo. Of course into kwezinye iMathebeleland South indlela ebuye ihluke ngayo kwezinye indawo ukuthi yona ibuye ilabo baba abaningi kudlula omama abahlukuluzwayo. Esasayithola i-report yanke yisho ukuthi obaba bahlukuluzwa kakhulu nakusiya kwindaba ze-emotional abuse but mase kungamanye lawa ama-abuses obaba babehlukuluzwa kakhulu esingathi obaba lobo bengama-perpetrators ukudlula omama but lapha okumangalisayo ukuthi obaba babuye behlukuluzwa kakhulu ukudlula omama cause ngakhangela ku-physical abuse ku-emotional abuse naku-sexual abuse obaba bakhanya bahlukuluzwa kakhulu ukudlula omama. So yindlela buye kuthi kusimangalisile cause esikwaziyo esijale ukubona ngobaba abahlukuluza kakhulu omama ukudlula omama behlukuluza kakhulu obaba but ukuhlukuluza nakukhona yonke indawo.
Ndebele kubangelwa yini lapha esigabeni sibana obaba ibabahlukuluzwa kakhulu? Kungaba ngumkhonomi umnotho welizwe lawo obangela ukuthi kube lodubo lonolu?
Isigabeni ukuhlukuluzwa izindaba zomkhonomi zingabe nazo zibe imbangela enkulu kakhulu.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ukunhlanganiso yePhalare enkundleni Men's Forum sixoxe laye eSarare njalo saphinda saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Rejoice Moyo ingcwethi kwezentuthuko kaZulu.
Ukuthi uthole kunabo mama asebehlukumeza abobaba kungoba abobaba endaweni eziningi sokunzima ukuthi badlale indima yabo yokuba ngobaba yokuthi benelise ukubana bagcine izimoli bathole izimali zokuthi bagcine izimoli ngokwaneleyo. Ngalokhu uzathola ukuthi ezigabeni eziningi lapho kunabomama sebengankha yibo abathola khona izimali obaba sebephatheke kanzima kakhulu ngoba umama nguye esetshaya umthetho ekhaya. Ikakhulu kuvame ukuthi omama bathi bona eyabo imali bayisiyo yokusebenza imuli yiyo esebenza ukuthi baziyenzele lokhu abakufunayo ngakho. So nxa sekuyibo lapho abathi hhayi imali ziyo esidliwa ekhaya sokusiba nzima kubobaba sebekhulunyelwa kakhulu kakhulu obaba bahlukunyezwa ngamazwi. Omama bayatshaya obaba ngamazwi amazwi abuhlungu ukuthi ayakhubaza ubaba acine asezibona engane akasobaba ekhaya. Kakhulu kakhulu futhi kucina kuwela endaweni zokuthi sokungenela le ndaba emzemacansini. Umama angaba le upper hand sekunguye otshoyo ukuthi ekhaya kunjani uselawula kuze zonke izinto. Lo baba ukuthi kuze kuthiwe indima yakhe kayidlali usengimthwaye emacansi osokusenza ukuthi kube lama-violent cases emakhaya. Siwathole ukuthi abanye obaba bathi nxa sebesithi bayakukhulumela khonokho kugcine sekusiba yilobo nzima bokuthi sekutshaywana emakhaya lapha.
Umbiko lo ngikubamba umlomo khonapho. Umbiko lo ophuma eMathebeleland South kukhanya obaba yibo abahlukuluzwayo lapha ngendlela ezithiyeneyo. Abaningi bayahlukuluzwa bengaphumela egcekeni. Ubona kuyinto eMathebeleland South kuphela kumbe yinto yelizwe lonke jikelele?
kunabe kuphume emathebeleleni south kodwa sokuyimvama elizweni lonke jikelele ngoba i-economy uphatheka kubi wonke umuntu elizweni jikelele amathuba okuthi abantu bayenze imali bathile kubambe wonke umuntu ongubaba elizweni lonke jikelele kungabe kuphume kusemathebeleleni south kodwa uzathola ukubana ungakulandelisisa kakuhle uzakuthola ukuthi kukhona indawo zonke
izwelizwe manje kwenziweni ke lapho kulungiswe njani
ngoba kuqakathekile ukuthi kuke kube le ndlela zokukhulumisana phakathi kwabobaba labomama kakhulu ekutheni kuchasiswe ukubana akusimlando kababa yedwa emuntini ukubana anakekele imoto kodwa ubaba lomama kayabambisana leyo ndlela yokuthi lokhu esifunde ngoludala ukuthi vele ngumlando kababa nguye yikho kwenza ukuthi zonke izinto lezi zifinyelele khonapho ukuthi umama uyangena emtshadweni evele engenela ukuthi ngizagcina kodwa umntwana oyinkazane ngathi khula vele ahlafundise ukubana imuli ngikababa lomama kulokubambisana kungatholakala ukuthi amathuba ayachiyana umama angathola amathuba angcono kwedlula ubaba kuhle lakho ukuthi umama abambe naphakeme besakhona kuncediswana njalo kunye okuqakathekileyo ukuthi labo baba sokufanele ukuthi nabo bake baphumele egcekeni bayireporta ama-cases lawo isikhathi eziningi bafela ngaphakathi kuthi sekuphuma kuphuma sekuyingozi esiyenzakele ekhaya sokubilokulwa abantu balimazayo kodwa kungaba yinto yokuthi bayeyikhuluma naye kube yinjayelo ukuthi ubaba uyakhuluma lapho eripotiwe labo mama bangatshayeka mbijani ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi labo bagcine umthetho ngoba i-abuse i-abuse akulakuthi u-abuziweyo ngomama kumbe ngobaba
unkosikazi Rejoice Moyo yingcwethi kwezokuthuthukisa uZulu sixoxe laye ngocingo eseHarare Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu izolo yenze inkonzo yesikhumbuzo sika-Archbishop Henry Carlin owaqunga isifindi waveza umbhuqazwe wegukurawundi ngesikhathi kuvusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma enkonzweni le umfundisi Sikhalo Cele owebandla lokholo lesiKristu eleUnited Congregational Church of Southern Africa uthi uArchbishop Carlin wayeyindoda emadodeni.
UCarlin yindoda eyayilobizo lukaNkulunkulu imesaba uNkulunkulu iUnited Catholic Church wayengumuntu owayenakekela abantu labantu enhliziyweni yakhe ebasebenzela esesaba ubizo alalo engafuni ukuluphambanisa. Yindoda eyamela iJustice iGoground was injustice eyenzeka ebantwini belizweni leZimbabwe uCarlin wama echallenger injustice it remained unjust for his time unjust all the ages it will remain unjust forever
lokho kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalani weBhethu likaZulu othi uArchbishop Carlin wasebenza kakhulu ekuvenzeni okwakusenziwa ngohulumende kaMgabe
uCarlin okulosizi yikuthi ngumuntu owasebenzayo kodudlulile emhlabeni ngabantu abayenza laba basebekhetha ukubulala abantu abahamba bakhulumisana labo bariski impilo zabo abasebenza kakhulu ukugcina abantu abasebebalekile emizini yabo bebagqokisa besenzani lokudokumenta nje wona umbhoxazi ukuthi sokufa abantu abangaki lani lani behamba besiyakhuluma leziphathamandla lezi zigebenga eziziphethamandla okubusa ilizwe so uCarlin ngumuntu oqakathekileyo kakhulu esizweni semandebeleni elizweni leZimbabwe elilokhu lidinga ukuthula lejustice
Umfundisi uSaint Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi okwenziwa nguArchbishop Carlin yikho kanye okumele ibandla likwenze eZimbabwe.
Kwakuqakathekile kakhulu into ayenzayo yanceda ibandla yanceda ilizwe lakithi ukuthi sithole irecord le-documentation kodwa-ke wakhulumela wonke umuntu wanceda ukuthi kudede kungafa abantu abaningi.
Omunye njalo okhumbula imisebenzi kaArchbishop Carlin ngumnumzana Methembe Mlando ohlala kobulawayo.
Kakula ndlela yini engarivileka kumbe engatshengisa ukuthi imeda case induna kazifanala angaze zikhokhele imedala bemedala ngiyamapholisa kanti izinduna zikodwa ziyengena lapho njani and uma kwenza ngumnikazi wakho uma kwenza umnikazi wakho so kubambeka njani I'm just throwing a ball in ukuthi kubambeka njani njengoba silaba abantu ababonayo abangabafundisa abangesabika besesaba.
Induna uDakamela uthi sebephiwe umlando ngohulumende kaMnangagwa ukuba bahlolisise umbhuqazwe wegugurahundi. Abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 babulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurahundi. U-Archbishop Cullen ubhubhe ngomnyaka ka-2012 wobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisificamunwemunye 90. UMnangagwa uyakuphika ukuba wayengomunye owaphatheka kumbhuqazwe wegugurahundi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusigaba esixoxa ngezomnotho, namhla silonkosikazi Thobekile Siziba, omunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Properties eyakhela uZulu izindlu. Unkosikazi Siziba uxoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngomsebenzi wabo.
Umsebenzi wami ukuqhuba ibhizinisi elenza nge-construction, ukwakha mostly izindlu esikubiza ukuthi i-residential, kanye nokucebisa abantu abafuna ukuthi bona kube lento abayifakayo back eZimbabwe, yesilungu singathi yi-investment ezindlini, ukuthi umuntu noma esehlezi phansi engasasebenzi kumbe noma esasekenza kube lenzuzo abeyithola from izwi yakhe ayabe eyakhile eZimbabwe.
Yes, ngathi nxa sikhangela i-Stalwart Properties, yiphi izibuzi enjani naleyi eyakha izindlu?
Thina imisebenzi esiyiletha ebantwini, into esiyiqakathekisa kakhulu, siqakathekisa ukuthi ukwakhiwa konke kwezakhiwo ezikhona kumele kube nokuhlelwa okuzancedisa umuntu ukuthi abe lento eyi-budget, abe lento eyi-plan, ngoba izikhathi eziningi abantu bayangena baqalise ulutho umuntu engela-plan, engela-budget, bese kusuka-ke sokuthiwa ukuyakha kuyadura kumbe obani bangakhela into engekho up to standard. So siyabe sizama ukuthi sibe yi-gap filler ekucebiseni abantu ukuthi nxa uzayenza into ethile, kuqala uhlale phansi ubonisane labantu esibabiza ukuthi ama-professionals in the industry and have iplani kanye le-budget, then usungaqala umsebenzi wakho ufuna ukuthi ufeze.
Siyakuzwa sibili, nxa ukuthi umuntu elanda inkampani yakho phela njengabo dokotela babhatalisa, phela lina libhatalisa njani nxa umuntu efuna ukwakha indlu?
Into efana nalokwakha indlu kuba nzima ukuthi ngithi mina sizakuyakhela i-three rooms yakho ye-standard price engaka, ngoba isikhathi esiningi ukwakhiwa kwezindlu nezindlu akufanani, kulama-circumstances lama-situations alomthelela ekutheni i-cost at the end kuzabe kuyimalini. Kodwa izinto zonke esihamba through lawe kuze ku-planning stage ukuze ubekwazi ukuthi i-budget ozayifuna imali engaka, whether is within your means kumbe kumele uphinde futhi uqobelele imali. Kodwa i-consultant yona ukuthi sikubonise, siyakubonisa your first pre-consultation with us, sisabona ukuthi into ofuna ukuyenza uzimisele or is a dream in the pipeline that sikusebise. So your first three consultations usually siyawayenza kungela mbadalo ekhona.
Yes, singathi selincedise abantu abanengakanani njalo nxa mina-ke uDube nzama ukuthi ngiyakhe indlu, kuba lula kanganani nxa sisebenza lani?
Dube, into thina esesiyenzile, maybe zokumele ngiqale ngikhulume ngokuthi kahle kahle i-Stalwart yona iyini. I-Stalwart is a combination of ama-company ayi-2 with over 10 years experience in ama-respective industries. So one, a company that is concentrator for structural engineering, ukwakha nje in general. Then eyinye e-specializer in accounting le-commerce. So i-combination yezinto lezi sizama ukuthi abantu babe nolwazi olukhulu ukuthi bazancediseka in planning ama-projects abo. So thina so far singathi maybe in the last 10 years, angazi nokuthi ngingakubeka ngithini, ngoba maybe every month siyakwanisa ukuthola i-client elitsha. So i-experience yethu sesihambe over 10 years sisebenza throughout, kwezinye isikhathi yebo kube lama-breaks, but abantu abaningi sesi sesibancedile ekwakheni lezinto eziningi ezehlukeneyo eziphathelane lokwakha.
Ye, litholakala njani nxa abantu belidinga?
Ukutholakala kungatholakala umuntu engatholakala singatholakala kuwhatsapp kumbe kukufona direct kunumber ezithi 0777 016 720, okanye umuntu engafika e-Astra Complex ku-suit number 2 uzabona ngamabhakani nje ukuthi uyake sefikile lapha yakhona koBulawayo.
Unkosikazi Thobekele Siziba ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Construction ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulamankampani aweZimbabwe edlula amathumi amathathu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale namhla eGaborone. Amankampani la adinga imigambo emitsha yezamabhizimusi. Intatheli zindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani la aphansi kwezimtrade ethuthukisa ezamabhizimusi kweleZimbabwe, amanye aphethwe luhlangothi lukahulumente olubona abesifazana olwe-Women's Affairs. Unkosazana Nozipho Maphala oyinhlanganiso yezimtrade uthi kuletha amankampani kumbukiso we-Global Expo yindlela yokudinga ibhizimusi elizweni leBotswana langaphandle.
Silapha e-Global Expo eGaborone eBotswana, lapha esize khona lamakhampani angu-26 abuye ngewona siqumathupha kwazo ukuthi angu-4 athumeza izinto abazithengisayo, okungangokuthi ngokugoqela wonke angu-30 ama-companies esize lawo. Siyizimtrade sikhangelele ukuthi amankampani lawo angazuza imikambo engaphandle kwelizwe, ikakhulu eBotswana lapho esilobudlelwano obuhle khona laleli lizwe, okungangokuthi laba abahlanganise lo umbukiso wokuthengiselana i-BITC iyafika layo futhi ezakhayi-TF lonyaka ezakhayi-TF esilayo eZimbabwe, kungitshengisela ukuzinikela kwekhulumende emazweni amabili esilawo ekuzinikeleni ukuthi amazwe ethu omabili kumele azuze i-trade lama-export opportunities amahle ngaphakathi kwawo.
Unkosazana Maphala uthi amankampani abukisa eBotswana ngavela kumhlangothi ezijeneyo ezifana lezokudla, ezokulima, ezokubaza kanye nezitolo zempahla yoka. Uthi bayajabula ngamazwi abathola kulabo abethekelela izitanda zabo.
Nxa sifike lapha sifike lamakhampani lawo akumasethe zatshiyeneyo, abanye ngabalimisi, abanye benza ifurniture, abanye benza clothing, textiles, ileather, abanye njalo benza ama-services lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Siyizimtho siyaziqhenya kakhulu ngenxa yokuthi nxa besitshela bona abathengi labathengayo bathi khona izinto ezivela eZimbabwe zile quality enhle kakhulu, ziyenzwe ngobukhulu ubunono, njalo ukudla okwenziwa khona kuyanambitheka, kuyenelisa njalo ukuthi kwanelise imarket le eBotswana langaphandle.
Unkosikazi Semukele Phiri obukisa ku-Global Expo engaphansi kwenkampani ye-Hestra yona ekubhizimusi yesigqoko uthakazelela akubonayo.
Silapha sifike eBotswana, Gabs, Gaborone, siya exhibita le masambo fethu la. We are hoping to get busy here. Khangelela ukuthi ngesikhathi sisuka lapha sizathola i-business from ama-clients akhona lapha, ama-mines, hospital, government institutions. This is the first day, so far it's a bit low, but it starts at the expected time.
Inhlanganiso yezimtrade ithi ukubukisa okwenziwa ngamankampani kweleBotswana sekudale ukuqonga kwenzuzo elizweni leli lamanye. Impahla eyathengwa ngamankampani eZimbabwe yaqonga isuka phose kumadola izigidi ezingamachumi amabili i-19.5 million isiya kuzigidi ezingaphezu kwamachumi amathathu i-$31 million ngomnyaka ka-2018. Amazwe omabili aphakathi kokuqinisa ubudlelwano kulandela ukukhulumisana okujulileyo phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbukiso we-Global Expo uzagqitshwa ngomgqibelo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaboron kweleBotswana.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.